Izakhamizi ezixoxe lo msakazo we-Studio 7 zikhala ngoncedo lokwakha imizi kanye lokudla. Izulu leli belilolako lesabekayo laphakamisa uphahla lwezindlu osekuthe imuli ezifika phose amathumi amabili zisenkingeni. Unkosikazi Sibongile Ndlovu oyenyandeni ngomunye walabo abadilikelwe yindlu uthi abantu bakhe sebacelele indawo yokufihla amakhanda komne wabo ngoba umuzi wakhe uselele ndlu eyodwa nje kuphela lapha lala khona lo mkakhe.
Engangikuzwa kuphela ngumoya kuphela ukuthi indlu yawa njani kutheni. Zangize ngathi ngithi ngilunguza phandle afica indlu ayisekho, indlu isiwile. Okwami ngaguga ngakhuleka ngathi uNkulunkulu sengibonga umlimi ukuthi abantwana asizanga siyengena endlini. Kwalimala yonke into, imbheda nankuyana kuqamukile, kwaqamuka konke amadrama empuphu nankuyana kwanethwa kwawela inhlabathi kwangena impuphu kwaba ngokunye akulante yabandla.
La mazwi asekelwe ngunkosikazi Saneliso Dube othi laye kabonanga lutho ngesikhathi indlu idilika.
Indlu sabona ngathi sidilikile singale kitchen sithethe umoya izulu lisina. Akulombane liduma seyandayo yokulala umbele wamali ngasithola lobi itende sibe silala phakathi. Okwamanje wakhanya lingani liyeza futhi sokudla kwangena amanzi amabhesi sasithatha khonapha songena amanzi.
Unkosikazi Sihle Ndlovu omunye wabadilikelwe ngumuzi uthi udidekile engqondweni ngalesi sehlakalo.
Amanzi angena, impahla zonke zaba manzi, ngataphurula impahla lezana ngizama ukuthi ngizincedise ngiziwatshe ngizichaye. Hhayi lokucabanga kwangicabangisa kazima lanxa kuyinto eyenziwe nguNkulunkulu nje khonkhwani ukuthi manje khathe sizaphila impilo bani njengoba lesimo sizima kangaka. Kunjenje abantwana badla zima 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 zima.
Umnumzana Cornelius Dube uthi amasoli abawasebenzisa ukudonsa amanzi lapho bethelezela esifandeni seGoodop lawo athethwa ngumoya.
Engadini sathi sesithi siyavuka kusisa kwakhona iGood Hope safica aya amaswala leli phansi ngomoya. Amaswala abethele amanzi kujojo, ujojo esupplier ingadi.
Umnumzana Isaac Metziwa ukhubazekile njalo usebenzisa i-wheelchair ukuhamba uthi waphoza wadilikelwa yindlu alala kiyo.
Ngathi sengithi ngiyahamba kwangehlela ukuthi ngihambe basebenceda kahle bangingenisa ngapha ekhithini. Singene ngapha ekhithini lapho yaqaza kunona izulu lana kelokho kwesina sezasekungani lo msindo phansi. Umsindo lwana sathula sathi ngqinye khona ukhona sahlala sathi siyathi ngiwalani isikhathi esithi about 2 hours or so. Then after that singanisingani sokuthule sithi siyanazela sabona ukuthi indlu vele isiwele kudala.
Ukhansila wenyandeni umnumzana Adam Bebe uthi abehlelwe ngumonakalo badinga kakhulu uncedo lokudla.
Eminye imizi sukwadilika indlu kwasala i-foundation kuphela. So okuwonakeleyo okuningi ikudla ngoba abantu lezo sukubathenga ukuthi ngumputshana lokhana konke lokhana ukuthi abantu abaningi into ebatshayile ezabatshaya sibile indlala ngoba nxa uthenga uthenga ule budget yokuthi nizabeyithenga next month kodwa nxa sokuhlukwa kuquma phakathi kwafaka kwaba ludaka kusela yenye imali yokuthenga kusasa. So kutsho ukuthi indlala singene kakhulu.
Lapho umsakazo we-Studio 7 usiyafika enandeni ngomvulo bekungakabi lo ncedo othola uphiwe labo abedlelwe ngumonakalo. Usikomiti umnumzana Thulani Moyo okhokhela ikomiti esizawuzulu ohlangana lengozi esifana nalezi i-Civil Protection Unit ubengakaphendula imibuzo ngalolu daba nesikhathi sisiyemoyeni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisenyandeni eGwanda ngu-Albert Ncube.